Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abafika inkulungwane ezintathu lengxenye 3500 asebebhalisile kugwalo lokuvota selokhe kuqaliswe uhlelo lokudinga abashiwa kuhlelo lwebiometric voter registration olwenziwa ngomnyaka ophelileyo. Kulabanye abantu esabelweni seMatabeleland South abathi sesifikile isikhathi sokuthi uhulumende anike izabelo amandla okuzibusa. Umthethandaba kwele Botswana uveza indlela izizalwane seZimbabwe esashaya ngayo umqatshi sambulala. Izizalwane seZimbabwe esihlala eBhilitane ezathekelela ekhaya zithi akula nguquko ekhanyayo engazenza zibuyele eZimbabwe. Inhlanganiso yabadlali benguqu eFootballers Union of Zimbabwe incedisa abadlali abangenamsebenzi ukuthi bawudinge ngemfanelo. Ku-Live Talk lamhla kuhlelo lwabatsha olwe The Connection sixoxa ngomongameli Emmerson Mnangagwa osevule inkundla yokuxoxisana labantu ebulenjini bokuzilibazisa obeFacebook kanye leTwitter. Uzakhuluma lobani enkundleni le? Thumelani imilayezo lenu kuWhatsApp kunombolo yethu ethi 001202465 0318 kumbe enkundleni yebulenjini yokuzilibazisa kukhasi lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama ngumagagasi athi 909 AM 4930 15580 laku-6080 kHz ku short wave. Lingakhohlwa ukuthi ku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.